113 25 kwakungama senator abanye bengama members e National Assembly kuze kuyofika khathesi ama members e parliament asekhichiwe e parliament asexotshiwe ngokurecall siyafika ku mbona ngani siku around 34 kumbe njalo singabe sesifike ku 40 ngalaba abangu 6 abakhichiweyo so ke okuthi ukuthi nxa kuyikuthi khona besingu 113 nxa kukhichwe 40 kuthi ukuthi kungabe sokusele kuphela amalunga awedale parliament angu 73 nxa singasabalanga mhlawumbe labanye abangabe bengaxotshwanga kodwa babhupha kodwa mbonani kule sokusela about 73 ama members of parliament ayo ase parliament kathesi
manje nxa likhangele linokwenzakalayo ebandleni khonoku kuxotshwa edalele parliament labanye sizwa kuthiwa baya kubandla lezanu PF nxa likhangele libona ngani ukhetho linganqoba yini
engingakutsho gande okwakuqala ukuthi wothi umbuzo wakho ngiphendule ngendlela ezimbili ngokuthi okwakuqala ngikhangele ukuthi ukuxotshwa kwethu eParliament kuchoni ebandleni okwakuqala siyakwazi ukuthi izanu PF injongo yayo enkulu ukuthi kuleli lizwe kungasabi lelinye ibandla kube le one party state lokho yinto abayijongileyo yikho bezasebenzisa konke okwe state ama instruments awe state wonke nje phose abalawo ukuthi be make sure ukuthi khona leli bandla eliphikisayo lengasabi khona kungangcono kusale OTTC ababo ababe bathi laba ngabantu bethu leyi opposition yet i-opposition kuzwa eZimbabwe kayisafunakali ngakho sokusetshenziswa ingatsha zonke zikahulumende kusukusela emadale kuze kuyefika emapholiseni emasotsheni sesingene kathe sabona laseParliament ukuthi leli bandla kalichabalale ngazo zonke indlela so ukuxotshwa eParliament kwama members okwaqala kwakujonga ukuthi khona ama members eParliament esabe ecinise sithi ke asafuni kuba kule opposition sesifuna kuya kuba kupopi wabo abamfunayo ukwenzela ukuthi kube le opposition yabo okwesibili njalo kwakujongwe ukuthi khona ama members of parliament bona ngokwabo bayi resource ku political party so kwakuyindlela yokuthi kasikhiphe lesisikhwama EMDC Alliance esithola esivela kuma members of parliament bese kusukwa ke khona apho siyakwazi ukuthi sokusobala ukuthi imali okwakufuza ukuthi ibe imali EMDC Alliance layo yakhitshwa yathathwa kwathiwa kayihanjiswe ngale now baphumelele na ukuthi ngokwenza khona lokho ibandla leli belenza ukuthi mhlawumbe lidiliki hatch kabakwanelisanga khona lokho